kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 10 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeAmnesty International ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kaqhubi kuhle ezokulondoloza ilungelo loluntu.
Ngithi kwaba liphutha ukuvumela uMnangagwa ukuthi aphathe isitulo, especially kusadikile AU. Kathesi kunzima, uMnangagwa uhlulekile.
Izakhamizi zentumbane zimanyene lenhlanganiso yeWoza zitshengisela namuhla zisola owesifazana owaziwa ngokuthi nguMahadebe obikwa ethengisa izidakamiswa.
UMahadebe lowo beseganga kakhulukazi ebesepheka amafonzi athengisela abantwana amafonzi alama-drugs, abantwana bazibone sedakiwe besefuna ukuhlanyela ebantwaneni babe-addicted lanxa bengaphandekanga bezazi.
Ukugqitshwa umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini owe-16 days against gender-based violence. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Amnesty International ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wehlulekile ukuthuthukisa ezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ngomnyaka ka-2018. Linhlanganiso yethule umbiko lo eJohannesburg namuhla ohlaziya ezamalungelo oluntu emhlabeni wonke jikelele. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba.
Ezethula umbiko wenhlanganiso yeAmnesty International ngendlela ezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ezihambe ngayo lonyaka, umqondisi wenhlanganiso yeAmnesty International ezansi yezwekazi le-Afrika uMnumzana Deprose Mutshena uthe kuyadanisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa wehlulekile ukuthuthukisa ezamalungelo oluntu ngendlela ebikhangelelwe nguZulu kulandela kususwa kwaMnumzana Robert Mugabe esikhundleni.
Yes, there is rhetoric that the government is open for business.
Yebo, siyayizwa inkulumo ethi iZimbabwe ivulekile kwabafuna ukusungula amabhizimusi, kodwa asiboni ubufakazi bokuthi iZimbabwe ivulekile kwezamalungelo oluntu.
Rhetoric to the human rights challenge of the country.
UMnumzana Mtshena uthi ukubulawa kwabantu ngesikhathi kulokutshengisela ngokuphuza kwempumela yokhetho yisenzo esingcolise kakhulu uhulumende kaMnangagwa kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Uthi ngesikhathi uhulumende kaMnangagwa ethatha intambo zombuso, inhlanganiso ye-Amnesty International yethula ezamalungelo oluntu obekudingeka zilungiswe ngesiphangiphangi, kodwa ngitsho lokukodwa okwenziwe nguhulumende. Kodwa kumqondisi wenhlanganiso ye-Civic Society and Churches Joint Forum uNkosazana Abigail Mpambi yena uthi akavumelani lenhlanganiso ye-Amnesty International ikakhulu nxa kuqhathaniswa ezamalungelo khathesi langesikhathi kubusa uMgabe.
Khathesi kunje abantu bakhululekile bayazikhulumela abakufunayo. Uhluphe esilalo eZimbabwe lapha zindaba ezomnotho. But when it comes to freedoms, hayi abantu bakhululekile.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Tshabalala uyavumelana lokwethulwe yi-Amnesty International.
I-Amnesty International iqondenta le government ekhona akulante entsha esiyibisile.
Isikhulume sebandla le Progressive Alliance of Mthwakazi Unions iphamu uMnumzana Cosmas Ncube uthi vele bekuliphupho nje ukukhangelela ukuthi ezamalungelo zizabangcono khona kusabusa ibandla elifanayo.
Ngithi kwaba liphutha ukuvumela uMnangagwa ukuthi aphathe isitulo, especially kusadikile AU. Kathesi kunzima ukuthi abantu bapractice ama-cultural rights abo. UMnangagwa uhlulekile.
UMtshena uthi ngaphandle kokuthi kulungiswe into abebezigqwayisile ezibalisa ukubotshwa lokuthonisiswa kwabetheswa umlando ukuthi bephula amalungelo oluntu eminyakeni edluleyo, ukungagxothwa amahlana kwabantu abangabayanga endaweni abahlala kuzo nokuhlonitshwa kwamalungelo abesifazane, ngeke kuthiwe isimo sezamalungelo sesingcono eZimbabwe. Ngimele Studio 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kusenjalo izihlobo zabathunjwa kwele Zimbabwe ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha zithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akhuthaze ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Bethule lokhu namhla eHarare ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-International Human Rights Day obelulesihloko esithi End Enforced Disappearances and Abductions Now. Unkosikazi Sibongile Tshizuze, omunye walabo abathunjelwa indoda, uthi akwaziwa ukuthi umnumzana Paul Tshizuze owathunjwa mhla ka 12 ngoNhlolanja ngomnyaka ka 2012 usaphila na kumbe wabulawa.
Mina ngokhalelayo ukuthi uhulumende ngabuyama imisebenzi yakhe le emibe ebantwini, ngoba umuntu wonke ulelungelo. Abantu kumele ukuthi bakwanise ukuthi bathi exercise their rights, batsho kungabathabisela okubathabisayo. Uhulumende ayekele ukuhlukuluza abantu.
Uthi usuku lwalamhla lubuhlungu kakhulu kuye lemuli yakhe.
Mina vele kwahle kwaqalisa khona right from the beginning, kwahle kwangani akusela kuzwanani. Loba sesithi ngiyadingisisa ngase ngingedwa nabana labo bebodwa, sesi-accusana ngalokhu lalokhuyana. Uhambo lwangikhona lusuka lube nzima, especially nxa sesithi liyadingisisa ukuthi kuhambe njani.
Unkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project owathunjwa wanyamalaliswa ehlukunyezwa okwensuku ezingamachumi amabili lanye, uthi uhulumende kumele avimbe ukuthunjwa kwabantu eZimbabwe.
Basibona yi-Second Republic, sifuna ukuthi kuphume sibili ukuthi yi-Second Republic. U-President umnumzana Mnangagwa ebuzwa ngokuthunjwa kuka-Itai ngo-2015 uthe yena it's barbaric. Mina ngiyamcela ukuthi atshengise ukuthi kubhabhareki, ngoba yena angahamba phambili ngodaba lolu. Iliqiniso lokuthi iindaba zona lezi ziyaphela.
Unkosazana Senele Bhala, obona ngehlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, uthi luqakathekile usuku lwe-International Human Rights Day.
Usuku lwalamhla luqakathekile kithi ngoba siyakhumbula mhla kuthunjwa kunyamalaliswa labantu esasebenza labo abangama-human rights activists abamela amalungelo abantu.
Omunye njalo okade esemkhosini lo ngu-Desire Moyo, imbongi eyaziwa ngegama lokuthi Moyoxide.
Manje lapha cha khona emahlakankomo, into ekhona ngeyokuthi we have seen commission yokuthi icubungule ikhangelisise indaba yokubhubha okumbe esingathi ukudutshulwa kwabantu abayisisokwenzeka leHarare. Kodwa-ke emathebheleleni kulabantu awucathengele ukuthi khona there are more than 20,000 awulike ground. So sicabanga ukuthi khona into eka 1 August 2018 ifika njani phambi kwento eyenzakala ngabo 1983 eGugraund akusethwe i-commission.
Kasenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zebandla leZANU-PF ngosuku lwe-International Human Rights Day. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izakhamizi zelokitshini leNtumbane zitshengisele zibambene lamalunga enhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise iWoza namuhla zisola owesifazana owaziwa ngokuthi nguMahadebe obikwa ethengisa izidakamizwa kobulawayo. Abatshengiseleyo laba bahambe endlini kaMahadebe lomlayezo wokuthi kumele aphume aphele kulelo lokitshi phakathi kwamaviki amabili azayo. Bathi uMahadebe sebaphambanisele abantwana ngokuthengisa izidakamizwa ezifana lensango lebronco. Bathi njalo ubesepheka amascones ahlanganiswe lokudakayo abe esewathengisela abantwana besikolo. Izakhamizi zithi okuzidanisa kakhulu yikuthi uMahadebe lo kabotshwa lanxa imisebenzi yakhe emibi isaziwa ngumuntu wonke okugoqela wona amapholisa. Asenelisanga ukukhulumisana lamapholisa kumbe uMahadebe ngalolu daba. Kodwa uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla seWoza uNkosazana Magodo ngamahlangu wachasisa okuningi.
UMahadebe lo ubeseganga kakhulukazi ebesepheka amascones athengisele abantwana. Amascones alama drugs abantwana bazibone sedakiwe nje. Ubesefuna ukuhlanyela ebantwaneni babe addicted lanxa bengaphathekanga bezazi. So kwenzakaleyo sithe sesihlelike lamba sasuka sasesinxusa amalunga eWoza kade evele eNkulumane Phumula kubo Mpophoma lakubonjiwe la uMagwegwe le mzelikazi ukuthi hayi kuyanisoncedisa omama laba izakhamizi zeNtumbane. Sasesihamba-ke siya about 300 woza womane. Sithe umathini siqalisa sesihlanganele izakhamizi about 800. Akube kuhle sibe kakhulu ngoba amapolice azanile lapha ke sicase likontashika athethe imbophe sesilaye ngale sathi hayi seliphuzile thina injongo siyamatcha and kule petition esisayinisayo. So bese matcha sibe petition. I-petition ilethi uMahadebe labanye bakhe abasuswe esigabeni ngasabafuna esigabeni. Nxa bengayanga ejele ngabasuswe esigabeni ngoba ufakazi bukhona ezakhamizi labo ufakazi labantwana bayatsho ukuthi uMahadebe owathengisela lezi zidakamizwa.
Kahle kahle yiziphi izidakamizwa azithengisayo?
Izidakamizwa zakhe ziyahlangana ulale abathi yibronco kube sokubuya abathi ingoma ingoma kube sokuyidayipapa uyazihlanganisa nje lembanje konke nje kuyahlanganisa ukufuna ukuphambanisa abantu abethu but ayisebenzisayo kakhulu ngoba ishop sihambisa afika kwezitolo khonapho abantu abadibesi khona kule zitolo zenezo ezithengisa khona obronco nalabo sawathola sibili ubufakazi bokuthi amabhodlela nalawo ebronco izidakamizwa zakhona zikhona phansi bezilahliwe khona lapho khanya uMahadebe leyo vele ngumuntu oprotected kakhulu ngomthetho ngabo mthetho ngokomthethweni kulobu kiwe obuthize abantu abasebenzisa amandla ngokungasikho emthethweni ngoba ukhanya uyazakala sibili even abantwana nxa sebeyihayi lanxa sebengasekho hayi bakuthi esikhathini asiphiwe nguMahadebe.
Uthi wena ubesepheka amasikonzi alezi dakamizwa lezi awathengisele abantwana ubefaka siphi isidakamizwa kumasikonzi khonapho?
Lokho ngeke ngitsho sibili thebe phakathi sikhona kodwa abantwana abathoyo bathi bathenga amasikonzi kumahadebe ebathengisela uyathuma abantwana bayithengisa emagedini yezikolo.
Unkosazana Makoto Ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu iWomen of Zimbabwe Arise uhoza ubexoxa icingweni lontu ngamili inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini owe 16 days against gender based violence ugqitshiwe namuhla njalo abalwela amalungelo oluntu kanye lezakhamizi bafolile emadolobheni agoqela eleGweru leHarare begcizelela indikimba yalomkhosi. Inhlanganiso yeKhathwe Sisterhood ifole eHarare isola ukudlengulwa kwabesifazana kwathi izakhamizi zeGweru zabuthana zinanza owesifazana umoya inkosikazi Lucy Duve obikwa wabulawa ngowayethandana layo umnumzana Tashinga Msonza kodwa wasekhululwa. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele unkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana.
Bathi omama sebephuma ukubabusa ngenxa yokukhuluma ngezinto ze-gender-based violence, ngoba i-gender-based violence iyala ukuthi omama bathathe. Umama angathi uyalelwa ukuya emihlanganweni. Obaba bathi emhlangano yabomama abanye obaba sekufuna omama abangaziphendulela masinyane. Akutho ukuthi ngekhaya singahloniphani, ngiyakuhlonipha enziwethu ekhaya njengoba ngidla angicindezelwanga ngomama ngobaba. Abantu Mrs. Khumalo siyabona uyakhuluma kakhulu esihlameni, thina kasifuna ukuthi athathe ahambe aye ephalamenti asibobe omama. Kodwa uzaa kuthiwa omama bayazidezela bazifuna, ngiyakwazi njengoba ngingahambanga angizange ngivalelwe ngomama. Ye kukhona umama abalenzi abalandelayo ukuthi nxa sekutheka angahambi.
Sesibona le imikhankaso eyenziweyo kumaviki edluleyo izaba lomthelela omuhle yini njengoba sisiza ukuthi izehlakalo zodlakela lokhu zibonakala?
Kwezinye indawo kuzakwenza kube lempumelelo. I-constitution yethu eyezimbabwe esayibumbayo iyanika abantu besifazana amathuba kodwa ngenxa yokuthi abantu besilisa babevele bephezulu iqiniso elinjani kabafuni phela ukuthi omama labo babekhona.
Lo ngonkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana sixoxelaye ekobulawayo. Ngolive talk lamhlanje ngensuku ezilitshumi lasithupha zokukhuthaza ukunga hlukuluswa kwabantu okubizwa ngokuthi 16 days of activism against gender based violence. Yilo udaba esiyabe silicubungula lamuhla. thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakweleBhilithani unkosikazi Theresa May uphikiswa ngamanye amalunga edale leHouse of Commons ukuthi asuse ilizwe leli kumanyano weEuropean Union. Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuthi uzakwenza umhlangano kusasa leziphathamandla zebandla lamaDemocrats lapho azazama ukuthi bakhulume ngemali yokwakha umduli omkhulu wokuvimba abantu bokuza emngceleni weMelika leMexico. Ilizwe leSaudi Arabia liyala ukuthi eleTurkey lithonise abantu ababili abacatshangelwa ukuthi balesandla ekubulaweni kukaJamal Khashoggi, ocatshangelwa ukuthi waqunywa njengenyamazana esigodlweni seSaudi Arabia kweleTurkey ngababethunywe iziphathamandla zelizwe lelo. Abalwisana lokumemetheka kwegcikwane lengculaza bathi abaphila laleli gcikwane bakhala ngenhlawulo yesibhedlela zamaklinika okwenza bengalatshwa ngemfanelo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
USeneta Mildred Reason Dube ngomunye wabakhala ngohlupho lolu.
Into esiyibonileyo ukuthi khona abantu umkhuhlane lowo lokhu memetheka usiba khona imfundiso ibantutshwana. And njalo mina eParliament ngikukomithi ye-HIV and AIDS. So sibone kungcono ukuthi siguguzele sikhuluma ukuthi abantu laba sicelana ukuthi ngaze kuthiwa balatshwa mahara kakusikho kwenzakalayo. Kule kuthiwa i-user fee. So sifuna i-user fee le ikhutshwe ukuze abantu laba belatshwe ngokupheleleyo ukuthi bezitshele ukuthi khona belatshwe kungala user fee.
Lokhu kusekelwe nguSenator Helen Zivira othi idale lePhalamende lihlolisisa udaba lokuhlawuliswa kwabaphila legcikwane lengculaza.
IParliament ibudget iphumile sibili ukuthi abantu abagulayo akufuzanga ukuthi bebhadale izimali, kufuze belatshwe mahala. Umuntu engaba le problem ukuthi bayambhadalisa esibhedlela kagijime ku-MP wakhe uwenze ukuthi bebancedise ukwenza ukuthi belatshwe mahala.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sibongu Buhle Sibanda uthi uhulumende kumele abone ukuthi abantu abagula imikhuhlane eshiyeneyo kabahlawuliswa lutho ezibhedlela lemakilinika.
Mina ngibona ngani abantu abagulayo umkhuhlane njengaleyo imikhuhlane abaphila layo kumele ukuthi bayelatshwe mahhala, ngoba kuyayenzakala ukuthi uyabe ngalayo imali yakhona kube sekumenza ukuthi umkhuhlane umkhulele ngoba angasweli imali sesiyahlala endlini. So bemfuna ukuthi uhulumende kube khona ipercentage ebekweceleni bekelwa abantu abaphila le mkhuhlane yona leyo ukuthi uvele uphila lawo sekuyimpilo yakhe yonke.
Inhlanganiso ye-National AIDS Council isanda kwenza umkhosi wokunanza usuku lwe-World AIDS Day wobulawayo obekulesihloko esithi Get Tested, My Status, My Health, My Life. Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthi idolobho lakobulawayo kumele liliswane kakhulu lokumemetheka kwegcikwane lengculaza.
Sifuna ukuthi kobulawayo siyeshise inani lomkhuhlane we-HIV. Kathesi kumele si-screen, siwe tested for i-cancer, siwe tested for ama-BP, ama-non-communicable disease, kanye lama-STIs le-HIV. Bo siyananzelela ukuthi abantu ababulawa yi-AIDS kuphela. But eminye imikhuhlane le ama-non-communicable disease sibulele abantu abaningi ukudlula i-HIV.
Uthi abantu kumele bahlolwe igazi ukwenzela ukuthi babekwazi isimo sabo.
Ukubulawa yi-HIV ilokhu ikote ku-14% and posilingane nje le-general HIV eku-14.7 eZimbabwe. So siyananzelela ukuthi kodwa i-manual infections angani aphezulu kobulawayo. So siyananzelela ukuthi nxa ama-new infections esiwa maningi kutshengisela ukuthi asitshintshi i-behavior zethu. njalo sizayenza ukuthi abantu abaningi besiba lomkhuhlane kacha, because you're saying ngo-2030 we want to reduce new HIV infections by 90%, we want to reduce stigma and discrimination by 90%, we also want to reduce AIDS related deaths by 90%. So ngako bulawa sisiba la new infections chengisula ukuthi igoal lena le ending AIDS by 2030 ingasehlula.
Abantu abaphila negciwane lengculaza bathola amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni kungelambadalo loba nje behlawuliswa ukwelatshwa eminye imikhuhlane elakho ukukhulela umzimba. Isikhathi esinenyi bayehluleka ukuya kwelatshwa ngoba bengelamali yokuhlawula ezibhedlela. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave, bu short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Amalungiselelo omhlangano omkhulu ebandla lezanu PF ozaqhutshelwa esigodini esabelweni seMathebeleland South okwensuku ezimbalwa kusukela ngolwesine kusiyafika ngomgqibelo asekuzinga eliphezulu. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ibandla lezanu PF lithi sokulungisa ngemfanelo eMzingwane High School lapho kuzakwenzelwa khona umhlangano lo ozaqhutshwa ngaphansi kwesihloko esithi Zimbabwe is open for business, peace, unity towards an upper middle economy by 2030. Lo ngumhlangano wokuqala lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azabe engumgcini sihlalo kulandela ukususwa kukaMnumzana Robert Mugabe esikhundleni libutho nyakenye. Inkokheli yebandla leli ikhangele ukuthi izakwenza umhlangano wedayele Politburo kusasa ozalenda umhlangano we-Central Committee ngolwesithathu abantu bedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000 bengakathi gwaqa eMzingwane High School. Umsekeli kanobhala ohlangothi lwabatsha kubandla leli uMnumzana Louis Mathudu uthi umhlangano lo uzabe ukhangelane lokuthuthukiswa komnotho welizwe.
In our view, it's going to be a platform to discuss economic issues.
Ngombono wethu umhlangano lo lithuba lokuthi sihlubungule udaba lwenotho elizwe, sikhangelane lokusilela kwezinto elizweni, ukusilela kwemali, njalo sibonisane indlela zokuthi senelise izifiso zika Vision 2030. Leli lithuba lokuthi siqhakathekise udaba lwenotho okuyinto uZulu afuna ukuyizwa.
Opportunity to concentrate on key issues rather than focusing on politics.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva uthi kumele ibandla leli likhuthaze ukumanyana kwamabandla atshiyeneyo.
Ezinye zezinqumo esizikhangeleleyo ukuthi ziphume kuleyi conference ezayenzakala eZANU-PF ngezokuthi kufuze kuqiniswe indaba yokumanyana kwelizwe, ikakhulu esikhathini abanye abakwezepolitiki bebegijimisa ukuthi kube le ndaba yokuqunywa kwelizwe, njalo lokuthi izilonda ze-ground ezinye ezithe ukuthi zilethwe ngabanye ukuthi zilethe ukuthukuthela lokuzonda elizweni sengathi kungaba indaba ezabanjwa.
Kodwa omunye wabatsha uMnumzana Adosiziba uthi ibandla leli kalithuze lethulele lutho uZulu.
Hayi, vele lapha kulanto entsha esikhayelelela, into esiyaziyo ukuthi vele ikuhamba besatshela uMnangagwa ephenduke ebe ngokokhelizana uPF, akulenye into ezakhulunywa ngaphandle kwakhonokho.
Lokhu kusekelisa kamise Harare uMnumzana Tshenzani Ntungagwa.
IZANU isizama ukuthi engxenye igcine kulabadala laba abangangenanga kukhabhinethi leyi entsha eyabuya sesike saqeda ama-election. Lakho njalo ukuthi ingani iyaziphatha, iyazilungisisa, ngoba kumele sinazelele ukuthi i-Congress le ikhanjiswe ngaphi. Ijwayele ukuhamba kwendaweni ezitshiyeneyo lapha nalapha. Angathi mina ukubona kwami akulo okunye kathesi, ngoba laphana kuyadliwa, sizuthi kule nkomo eziningi, le nyathi eziningi, yimbuthano nje ukuthi abantu bebonane njalo.
Umhlangano lo wenziwa ngesikhathi kukhanya kulokuxabana phakathi kwamnankaga lomsekeli wakhe uretired General Constantino Chiwenga lobanje ibandla leZanu PF likuphika lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Wezemidlalo namhla intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usethulela okwenzakale kwezemidlalo etshiyeneyo ngempela viki.
Iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kanobhutshuzwayo kusasa ngolwesibili lizadlala leZambia emdlalweni wesigaba sesemifinal kumncintiswano weCOSAFA Under 20 Championships oqhutshelwa elizweni laseZambia. Lokhu kuza ngemva kokuba iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yezibaya lihlezi phezu kwengalane yesibaya sikaGroup C ngemva kokunqoba emidlalweni yalo emibili lanqotshwa kanye. Iqembu leli liqeqetshwa ngubekuthemba Ndlovu linqobe leBotswana nge-2-1 labhaxabula eleLesotho nge-4 kanya kwathi emdlalweni walo ukugcina wezibaya lachawa nge-4-1 ngele-Angola. Komunye umdlalo we-semifinal iqembu leSouth Africa lizadlala lele-Angola kusithi amaqembu azanqoba yiwo azadibana ku-final sekudingwa intshantshu yalo nyaka ikanti lawo azadliwa azahlangana sekudingwa ukuba yiliphi iqembu eliphutshe elisendaweni yesithathu. Sikhangele umdlalo we-volleyball. Iqembu le-UZ Wolves labesilisa lithole imendulo yombala wesiliva ngemva kokuphutsha lisendaweni yesibili kumncintiswano we-Confederation of African Volleyball Zone 6 Senior Club Championships oqhutshelwe elizweni leSouth Africa ensukwini ezedluleyo. Iqembu le-UZ Wolves linqotshwe nge-3-1 ngele-Police 6 elaseBotswana ku-final. Umsekeli kamqeqetshi weqembu le-UZ Wolves uMemory Dube uthi yebo kambi badaniswe yikuba abasenelisanga ukuphakamisa inkezo kodwa ukufika kwabo kufinal isibonile sokuba umdlalo wevolleyball kweleZimbabwe sukuzinga eliphezulu.
Overall singathi ivolleyball yaseZimbabwe ikhanya isikhuphukile sibili ngoba singakhangela ukuthi amaqembu almost wonke akade ebuye uzomela iZimbabwe i-support unit inapa iHarare City le-University of Zimbabwe amathathu enelisile ukuthi afike kuma-quarter final.
Nyakenye iqembu lesa support unit yilo eliphakamise inkezo ukucelela abesilisa kuthi eleHarare City yilo ebelinqobe ukucelela abesifazane kodwa lo nyaka aphange aphelelwa ngumphako. Iqembu le-UZ Wolves liya kuphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa okhangelelwe ukuba uzaqhutshelwa elizweni lase-Tunisia ngomnyaka ozayo. Sigcine ngokukhangela umdlalo we-hockey. Akuwahambelanga kuhle amaqembu amela ilizwe leZimbabwe emdlalweni we-hockey kumncintiswano we-Africa Hockey Series obuqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo ensukwini ezedluleyo. Iqembu labesifazane liphutshe imidlalo yalo lisemsileni wengalane ngemva kokuba linqotshwe kuyo yonke imidlalo eliyidlalileyo. Iqembu leli litshaywe nge-3-2 ngeleZambia lanqotshwa nge-1 kanya ngeleNamibia okuyimpumelelo elithiye elingela ngitsho lokodwa umklomelo kodwa ukapteni walo uMary Campbell uthi kusasa yalo inhle kakhulu.
One of the big positives is that it's a very young side. Lots of them, it was their...
Iningi labadlali beqembu leli ngabasakhulayo abakade beqala ukudlalela iqembu lesizwe okuyinto enhle ngoba siyenelisa ukuba sisebenze nabo sibabumbe babe liqembu elingancintisana namanye emhlabeni jikelele.
Iqembu leNamibia liqede eliphezu kwengalane ukucelela abesifazane ile miklomelo yesithupha kuthi eleZambia belisendaweni yesibili ile miklomelo emithathu. Kucelela abesilisa iqembu leZimbabwe liphutshe lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo le miklomelo emibili ngemva kokuba libe ngujikilobhanqa 2-2 leZambia laba ngujikilobhanqa 3-3 leNamibia laselinqotshwa nge-4-1 ngele-Egypt. Iqembu le-Egypt yilo liphutshe lisendaweni yakuqala lile miklomelo yithoba munemunye. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singadlala uqhubi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kaqhubi kuhle ezokulondoloza ilungelo loluntu. Izakhamizi zentumbane zimanyene lenhlanganiso ye-Woza zitshengisela lamuhla zisola wesifazana waziwa ngokuthi nguMahadebe obikwa ethengisa izidakamiswa. Ukugqitshwa umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini we-16 Days Against Gender-Based Violence. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile ngikhonapha e-Washington DC.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.